Bewuthunga uthule enkundleni yeChorocho Business Center ngolwesithathu lapho balayitsha bangamachuma ayisithupha 60 akade bebumbe amaqembu amane bancikilana kumdlalo wenguqu. Omalayitsha laba bagoqela abahlala eChorocho lePlumtree bathi sebeleminyaka emithathu behlangana bechova inguqu. Omunye wabagoqi walo mdlalo lo, uMnumzana Shepherd Bule, uthi badinga indlela yokwakha ubudlelwano.
Omalatsha beviki, omalatsha befortnight, omalatsha beplanti, omalatsha bakuvu singamathimu angu-4. Itournament lethu si-3 siyenza ezeli namhlanje khonapha mnyaka wesi-3 sacala siyenza siyi-2 singomalatsha beviki lamalatsha befortnight kathe sesibaningi sizomalatsha beplanti lamalatsha bekuvu.
Ubhule uthi kodwa kudlalelwa amahhala ngoba iqembu linye ngalinye likhipha inkulungwane ezimbili lengxenye zamarandi e-South Africa, 2,500 rands efakwa engcebethini.
Kufanele ukuthi ithimu ezawina ithathe 7,500 and then ezaluza kufinal ithathe 2,000 then abaluze kusemifinal abatholile. Indlela okuzijabulisa ngayo.
Lokhu kufakazwe ngumnumzana Melusi Ncubelaye ongumalayitsha.
Injongo kade kuyinjabulo kunye nokwazana ukuthi njengabasizi bomphakathi sizawube mangathola omunye ele-breakdown endleleni kube lula ukuthi sixhasane sisazane njengoba sisazana kuthi. Injongo yethu ukuthi nje abantu beyazana kungabi lo msindo ezindleleni ma singaphambanisana kube khona nje into yethu ibe
uMnumzana Gift Inkomo oyisakhamuzi seChorocho uthi kuyajabulisa ukubona omalayitsha bebambene kungela budlwangudlwa.
Siyakhulisa abantu beChorocho nabeplanti ngisho ukuthi nabo bayaqhubeka ngenyanga babizela bonkani bebefani kwenza sinesibonana ukuthi anowena ekuthenini
uBhule uphinde wathi bathethe leli thuba ukuba bathokoze ukuthi umnyaka suphela kungela malayitsha weChorocho obhubhileyo engozini yomgwaqo. UBhule uthe bayafisa ukuthi bavuse iqembu lenguqu eChorocho elingakhuphuka liyedlala ezingeni eliphezulu ele-Premier Soccer League njengalelo elalikhona kuleyo ndawo iminyaka edluleyo.
Ayisifisa kakhulu kwezi vele omalayitsha abaningi balamathima wamancane balamathima amancane balokulezi ma-tournament behambe eplanti ngaphekahle siyasiza vele ukuthuthukisa indawo yakithi sifisa kakhulu ukuthi indawo yakithi ithuthuke.
Omalayitsha laba basebenza kakhulu emathebeleleni lapho abathwala khona impahla etshiyeneyo abayithwala besuka kumbe besiya kwele-South Africa. Ngimele iStudio 7 seChorocho, nginguNgqwele Dube.